Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 21 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota balutshwana kakhulu kobulawayo lesigaba semandebeleni jikelele.
Ukuqakathekileyo ukuthi kumele sibophe amalogo, sithathe abantwana sihambeni siyorejistwa ngamavoti. Lanxa kubuhlungu obunganani ukuba singavele siyekele khonoku, sizaphelela ezandleni njengesepa.
Ilunga ledale lephalamende lethula amazwi alo ngolimi lwesidonga edale.
Ngiyake ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho okuthiwo umthetho welizwe, ngoba engikwenzayo kusemthethweni, njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumbakanye abantu.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla othiwa yi-People's Rainbow Coalition okhokhelwa unkosikazi Joyce Mujuru sokutshengise sobala ukuthi uMjuru kasekuya manyana labakumanyano we-MDC Alliance.
Mina okwethu ngixoxisana labo ukuthi bafake imilayo eyenza ukuthi i-business ithuthuke iye phambili, abantu bathole imisebenzi. Thina njengama-manufacturers benelisa ukuthi si-exporte intengo yezinto zethu ibe phansi, i-quality ibe phezulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota balutshwana kakhulu kobulawayo lesigaba semandebeleni jikelele. Kusiyafika ngolwesine abantu kade sebebhalise amagama abo kuluhlu lwabavoti kobulawayo bebesedlula kancane inkulungwane ezilithumi lasithobaminwembili i-18,000. Kuthi inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-25,000 zibhalisele esigabeni seMatabeleland South, okuyinani elifana lesigaba seMatabeleland North. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT unkosazana Thabita Khumalo, yena othi uZulu kumele ayebhalisa ngobunengi.
Ukuqakathekileyo ukuthi kumele sibophe amalogo, sithathe abantwana sihambeni siyorejistwa ngamavoti. Lanxa kubuhlungu obunganani ukuba singavele siyekele khonoku, sizaphelela ezandleni njengesepa, ngoba yikho kufunwa izane khonoku ukuthi singalobisi. Njalo kuqakathekile ukuthi yebo naye ingasifika sibaningi silihlekanyana khonapho, nxa sokuthi abanye abantu bayaxotshwa, kumele ngathi sime sibatshengise ukuthi kanti vele sixotshana, kanti anti kuthiwe kumele kube nje. Ngoba singavele sikhalale, angisakwazi ukuthi phele 18 sizakuya ngaphi. Labantwana labethu bazileyo esizama ukubalungisela imisasa yabo, ngasihle sifungene amajoyinti antana sesibavulele, ngoba kusela kusasa bazayibona. Ngoba laba abantu abasibuzayo ngabana ndaba lokudubeka kwethu, ngoba udubeka babakwazi bahlala izindlini ezingamaruma ngu-130. Uza kacabanga ukuthi andukuma amakhomalo phansi ngale olele ngadlanga yini sidla mathanda ukufuna inhliziyo yakhe, hayi khona ukufuna isikhwama sami. Sikhangele futhi oza kuyangena ezekhi laphana ukuthi ayiregister, ekwazi ukuthi endlini uchiye kungadliwa abalele bengahlanga, azame ukuthi angene emkambatheni songamatamatisi kwenza ukuthi athole isitheko santambama njengoba kulele kungadliwanga. Sikhangele futhi iningi labo ngamaloja babeze kuthiwa nemazi ukubhadala amarenti, so angachiye ukuthi axoxe endlini ukuthi ahambe eregista kunokuthi ayiginga imali. Asibakhuthazanile lapha ababekhona njengemkambo lapha, thina sihlale sihlezi simtshengisela lo utshengisayo ahambe ayiregista, angaphuma abuyele ayigengisa, siye kuye komunye sikhafane.
Bona baningi kakhulu yini amaloja lalabo obachoyo abafana lalabo abangela incwadi zokuzalwa?
baningi kakhulu. Izolo busuku ngifonelwe izisebenzi ze old nick mine eziqeda ukurejista insuku lezi ezedlulile. Umqhathi usebaxhotshile uthethe wajikigela impahla zabo zonke phandle. Kula bantwana abanama-3 months, kula bantu abagulayo abanye kade bengekho ezindlini. Ngikhuluma kunje nje babuthene sobhanje. So sidila ngohulumende ovele ngelanda nxa sebebenze njalo ukuze abakhuthaze ukuthi bambi berejista kwini bona belabelana phandle engizolo ngendlela yokugodola ngayo. Angiboni ukuthi nanta bangaphinda futhi balale balale. Angavuka besithi sebesiyakho ngiyarejista abantu somele bavuke bayadinga ukuthi sebeza kuyahlala ngaphi. Ngiyohulumende esilayo.
Alo ke ngonkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni.
Uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota? Kuhlandla lakuqala eliqala emhla ka-10 kusiya kumhla ka-25 Mfufu. Kulama centers alandelayo. Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova, Harare Metropolitan, Chitungwiza, St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Epworth, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mavuku Tafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikavani, Chimani Mani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruwe North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyami Nyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Emathebeleland North, Lupane, East and West, Ebhinga, North and South, Emathebeleland South, Emzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Le Gokwe Kumunyu, Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Ukubunjwa komunye njalo umanyano wamabandla aphikisayo othiwa yi-People's Rainbow Coalition okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru sekutshengise sobala ukuthi uMjuru kasekuya kumanyana labayi kumanyano we-MDC Alliance. Ingcwethi yezicubungula izombusazwe zithi lokhu kutshengisa njalo ukuthi amathuba okususa iZANU-PF esikhundleni asenciphile kakhulu ngokungamanyani kwamabandla aphikisayo. Intatheli zindaba iStudio 7 uThomas Jiripasi ubesemkhosini wokuphawula lumanyano izolo waxoxa lonobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party uMnumzana Gordon Moyo.
Sivumelene ukwenza umkhankaso obukhulu ukuthi sisebenze ndawonye ngaphansi kwesambuleni esithi sona People's Rainbow Coalition. Le coalition entsha engasebenzisi ibizo lelinye iparty. Sivumele sonke siyalingana. Njalo sivumelene ukuthi sibe lo candidate oza phatha inkezo kube ngumama sokuyisikhathi sabo mama. Sikhethe uJoyce Mjuru okwalamhlanje sibe senza lo kyano okuthiwa i-pre-signing ceremony. Ngezinye indlela kube kuyi-engagement party. Siza kuyalontsha koBulawayo lapho sizabe senxusa khona uZulu wonke jikelele ukuthi azobona ukuthi nxa kusayinwa isivumelano sokuthi lizwe lithathwe ilizwe litshintshe kusayinwa njani. Yikho siza kwenza emavikini amabili abuyayo. Lamhlanje senze nje i-baby shower in 2 weeks time siza kuba le actual signing ceremony.
Lokho kutsho ukuthi alisoze lisebenze labo tshwangere lamanye.
Lokho kutsho ukuthi sesiqalisile ukusebenza ndawonye. Amanye ama-parties sivulile wethu umnyango umnyango we Rainbow Coalition kawuvalwa asozuvalwe kuze kufikila ngale nomination day kuyabe lokho kuvulekile siyafuna ukusebenza labanye bonke abafuna ukusebenza lati esingakufuniyo ukungena emaphathini abo kodwa bafuna ukuthi sibe le common name le common symbol common objectives labo siyavuma ukusebenza lapho kasivalanga mnyango
kuthi ukuthi lokho lizabele ukukhulumisa
ukukhuluma kakumi kuze kufike nomination day siyabe lokho sikhuluma bonke abafuna ukuthi sibambisane amasongo akhala emanengi sibalutshwane siyafuna ukuthi sisebenze labo bonke over 40 ama opposition parties akho leZimbabwe siyawancusa ukuthi babuye kasibancusele partini yethu ePDP umjuru kabancusele partini yakhe NPP sibancusela ku Rainbow umchilo wamakhosikazi
Hello ke ngumnumzana Gordon Moyo unobhala jikelele welinye lamacele ePeople's Democratic Party ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare izolo Omela isigaba seBinga South edalele parliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda wethule imbono yakhe edalele parliament ngolimi lwesidonga okuthiye amanye amalunga ekhonona kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe amalunga ayavunyelwa ukukhuluma ngendimi ezisemthetheni ezelizweni ezibalisa isidonga lezinye sixoxelayo uSibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
iconstitution yeZimbabwe iya kubeka mgceke ukuthi khona kule ndimi ezingu-16 okufuza ukuthi zikhulunywe elizweni ulimi lwesitonga ngolunye lwakhona okufuze lukhulunywe kuleli lizwe ngakho-ke kulilungelo lami njengelunga ledalele ephalamende kanti njalo njengesizalwane seZimbabwe ukuthi nxa ngisedale abanye bekhuluma labo ngezabo izimi lami nganelisa ukuthi ngikhulume ngolwami ulimi soke isikhathi esiningi vele ngujwayele mina ukuthi manje sephalamende ngikhulume lami ngolimi lwakithi ngoba ngiyabe ngisenzela phela ukuthi bona labo engibamelayo labo bezizwe bezicenya nxa besizwa olwabo ulimi lukhulunywa liseHarare hatshi ukuthi bebesizwa nje indimi zabanye zodwa so yikho ke engikwenzelayo khonokho mhlala ngikwenza njalo zaqhubekela phambili
manje ngokubona kwakho bayamukela yini amanye amalunga edale ukuthi usebenzisa isihlobo sakho
hayi mina kangikudingi kakhulu Chris ukuthi bayakwamukela bakwamukeli ngoba ngiveli bona engikwenzayo mina ngiyabe ngikwenza ngisenzela abantu bakithi kanti njalo ngikwenza ngiyabe ngikwenzela ukuthi ngigcwalisise khona lokho okuthiwo ngomthetho welizwe ngoba engikwenzayo usemthethweni njalo kangidingi ukuthi ngithokozise omunye umuntu kumbe abanye abantu
Hello ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga South edalele parliamente ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampaba fowembula
Yikudivana kuhlelo lwezemabandleni igama nguntungameli Nkomo Lamhlanje kangela ukuchisa kwelanga okwedlulise amalawulo okwenzakalayo endaweni ezijineyo zelizwe sikhuluma nje ngilencwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo ngiyakwamukela kuhlelo baba Nkomo
ngiyabonga mfowethu
ilanga nxa lichisa ngendlela elichisa ngayo kulezinsuku baba Nkomo lifika kubo 40 degrees Abanye bathi liyabe lisandulela izulu elinengi kanti abanye bathi liyabe likhomba ukubana isibhakabhaka somile mpela kakula zulu. Iqiniso yilipi?
Iqiniso liphakathi kwembono yona le mbili ngoba nxa sithi siyakhangela isikhathi esikiso eminyakeni thina siku-October and wonke umuntu yazi ukuthi vele u-October yinyanga yokushisa. Mina ngokwami ngingaqala ukuthi ngibe lenkinga if singafika uNovember kuloke kuchisa kanje and izulu lingathembisi kodwa phela sikhumbule ukuthi izulu seliseule endaweni eziningi sesilitholile lokuqala lokubolisa amahlanga athesi kuyachisa ngoba vele isikhathi sokuchisa kuzathi ke khonapho after abo 15 November yikho lapho sesikhangelele ukuthi izulu libe khona andikhisimusi sidlale sisedake
ngamanye amazwi uthi okwamanje ngeke utsho ukuthi lihlola izulu kumbe lihlola ukuthi kalikho ngoba isikhathi kasikafiki
into engitsho leyo nxa sithi yakhangela kulabo abazinge zomkhathi nxa bethi bayakhangela okwenzakala ku-Pacific Ocean okuyikhona okulawula ukuthi thina siba le season elezulu bengelazulu ngoba kwesinye isikhathi kube ngu-El Nino kwesinye isikhathi kube ngu-La Nina ayikacaci i-event yalonyaka ukuthi zithi an El Nino event kumbe i-La Nina ngakho ke abakatsho bona ukuthi hayi lo nyaka thina sikhangelele ukuthi alisoze libe khona izulu mbe lizaba khona kodwa nxa bethi bayasixwayisa bathi bona babona ukuthi izulu lizaba khona okwesikhatshana from around mid-November kuze kuye phela u-December liphinde libaleke kancane kuthi ngo-February langomarch libe liningi futhi into nje abantu okufanele beyenze ukuthi asenze amalungiselelo thina njengabalimi kufanele sibhekane lalokho okusezandleni zethu bengisemaphandleni nje kulamaviki amabili ayedlule abanye sebefaka imiqubu emasimini abanye njalo sebeqalile ukuthi bayabiya amasimu abo abanye sebeqalile ukuthi bayagebha nje bafuna ukukhipha amadenje lani so yize izinto okufanele ukuthi thina njengabalimi ngasiyazenza abanye sebeqalile ukuthenga le nhlanyelo lomvundiso kufanele thina sizilungiselele umkhathi vela ukho ezandleni zethu
ukulima khona kuqala nini kanje ngo-November
nxa ngithi ngiyakhangela lapho engikhona mina e-South Africa izinsizo eziningi ikakhulu kobo-Free State labo-Northwest Province eziyizona ezaziwa ukuthi zilima umumbu kakhulu dala bephendula amasimu sebelindele nje ukuthi line nje kwamalanga amabili amathathu baqala ukuhlanyela e-Eastern Cape ngikhuluma nje sebeqalile ukuhlanyela umumbu so isikhathi sokulungiselela sesidlulile actually nxa sesikhuluma iqiniso ngalesi sikhathi kufanele ukuthi inhlanyelo yakho layo siyiphethe esandleni usulindele ukuthi line ngokwenele izulu ungene emasimini uhlanyele kodwa masingakhohlwa phela ukuthi akuhlanyelwa inhlanyelo kuphela silezifuyo lazo isikhathi esiqakatheke kakhulu ukuthi sizinanzelele izifuyo sizilungiselele ukuthi xa sesingena esikhathini esilezulu okuzaba lemkhaza lani izifuyo zethu zitholakale ziqinile
ezifuyweni khonapho umlimisi ilanga lona nxa lichisa ngendlela elichisa ngakhona aliziphazamisi yini
liyaziphazamisa yikho ke kufanele ukuthi ikakhulu laba abelusayo benanzelela ukuthi izifuyo zabo ziyathola amanzi ngokweneleyo and ukuthi zingahambi izifuyo uma ngomude ukuthi zize ziyefika lapho okulamanzi khona endaweni eziningi bengibona nje abadala sebeqalisa ukuzidlisela emachibini nje eduze lamachibi okwenzela ukuthi inkomo zingahambi uma ngomude and le ndawo ezilesihlahla ukuthi azithola ziphumule ngaphansi kwesihlahla into eqakatheke kakhulu le
hayi siyabonga babunkomo bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga kakhulu asiqhubekeni ngokulima
lolo bekuluhlelo lwezemabhandleni sixoxa lomlimisi umnumzana Mandla Nkomo asibeni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo
Siyabonga Ntungamile. Uhlelo lwethu liphuma lendaba lithona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sthembiso Nyoni. Ngiyakwamukela kuhlelo ma.
Ngiyabonga baba.
Ye ungasitshela ukuthi udaba lolo lwamavenda luhamba njani kobulawayo siyabona ukuthi eHarare lamanye amadolobho sebeqalisile ukusuka besuswa lapho abanye abathengiselwa khona okuthiwa akukho emthethweni kunjani khona ngapho kobulawayo
hayi kobulawayo abantu bangikhona bahlelekile
kaba phongo khamba bekutha nje bephongo kuthengisa noma ngathi ungabona abathengisele ezindaweni ezingasizo abaziphiweyo yilocal authority abaveli kobulawayo ngabantu ababevela ngaphandle bengelandawo kobulawayo silendlela zokuhlelana le arare silazo indlela zokuhlelana amadorobho wonke silazo indlela zokuhlelana kodwa sathola ukuthi kwamanye amadorobho abanye abantu bayala ukuthi bahleleke so yikho ke kusiba lalolu hlelo ukuthi abantu sizameni ukuthi sibe nendawonye sinanzelela ukuthi ukuhleleka kwenza amadolobho ahlanzeke kwenza njalo ukuthi laba bangamavendors babe lesithunzi sokwenza lokhu abakwenzayo.
Ngizwile lapho phambilini uthi wena bakhona abanye abavela kwamanye amadolobho bezothengisa kobulawayo baningi okunganani?
Ungazwile laphana kukhothama lapha phansi kwe-city lokhu city hall lapha abantu abaningi bahamba bayedinga amabheli eMozambique babuye lawo balale behambe ngezitimela kumbe ngezimota bese bebuya bethukulula bethengisa abanye njalo bavele babuye lapha bethemba ukuthi uyasike ubhadala imali yakho ubusuthengisa but indlela esasihlele ngayo le local authority le ministry yami le associations zama-vendors yikuthi kwakucelwe yiwo ama-vendors lokho ukuthi babe zendawo zokuthengisela manje-ke kwase kusenzakala ukuthi abantu babone ukuthi lapha kule mali base bebuya-ke bezominyezela mina bengicela ukuthi futhi i-council isebenze la ma-vendors avelehlele ngoba labantu abangaphansi kwama-association arejistwe le ministry le local authority ukhanye kabaselazo izindawo zokuthengisela which means then they are discouraging i-order so bengizacela ukuthi bahlale ke benanzelela ukuthi abantu abahlelekileyo labalandela umthetho yibo kumele ukuthi sizame ukuthi sisebenze labo more.
Ngiyakhumbula sike saxoxa kwezinye insuku ngodaba lokuphathisa bona labo abaphila ngokuthengisa ezitaladeni ama-vendors balokhu bethola na uncedo?
Yes, bayathola ngoba kathesi sile mali esiyiphiwe i-reserve bank yama-cross border labo futhi ama-vendor bayalakho ukuthi bahambe bayodinga izimali kwi-SETCO badinga izimali ema-bank ukuthi bawode bathengise.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalalela?
Hayi, siyalivalelisa abalaleli. Sithemba ukuthi khonokho okwenzakeleyo kumele ukuthi labana amazenda ahlelekileyo abenze izinto ngokusemthethweni. Siyabasekela kakhulu, sizaqhubeka sisiba neqiniso ukuthi liyathola imfanelo zenu ukwenzela ukuthi labantu abafike bathengise phambi kwenu lina eliphiwe izindawo zenu ngokusemthethweni libhadala ku-city council baza kugcina bafunde ukuthi kuqakathekile ukuhleleka.
Hayi, kuyezwakala. Isibongile kakhulu ma.
Ngiyabonga ba.
Lo-ke ngunkosikazi Sithembiso Nyoni, umphathintambo wezamabhizimusi amancane ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930-6065-15460 lagu 13860 kilohertz.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo silo Nkosazana Magodonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Sicubungula udaba lwezemfundo. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Selikuliphi izinga ngokukhankasela ukuthi umntwana wonke athole imfundo?
izengathi kula kathi sengelo ukuthi khona sibe lokufakazi sethi kwenza kathi senza lokho singathi primary data collection sino walufakazi ngoba ngona kwenza lethi ngo April sicina sasiqambe amabizo esikole ukuthi isikole ezindlela lezilale ziyazenza baphikisa awed matter wathi akula bantwana abaxoshiweyo kwathi sithi kwenza ukuthi sithatha ibizo lomntwana lomzali lokuthi uxoshwe ngubani nhlakabani labantwana abazayekela ukubhala ugrade 7 ngoba sinanzelile ukuthi i-exam fika grade 7 vele yona ngokwayo ngenye indlela ephula elungile sikhangele i-new curriculum le balazo zonke izidingo zikangikhona yini sekule problem sekule nkinga vele ku-new curriculum ngoba sikhangele ukuthi amabhuku e-science e-primary ayibhalwe ngesindebele ebebhalwe ngesindebele esingaqondanga asebiseliwe ngezinye zezindleko zona so into ethi futhi uma singe siyayethulela ku-minister of education sitele ukuthi sithola lokhu lalokhu 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 siyasebenzelana lama-lawyers ngaso siyemthethandawo siyabe sifaka umlando u-headmaster wesikolo u-district education officer, u-provincial education officer, u-minister of education, nohulumende, futhi bayihlike u-protector director education. Sesikhangela futhi lo mlando wama-SDCs, ama-school development committees, siyanazo ukuthi abazali asiwazi umlando wethu. So kathi uhlelo esilalo kakhulu ukuthi sikhulumisane labazali ukuthi xa u-SDC awumelanga sikolo wena umele abazali ngoba bathola ukuthi kwezinye izikhathi eziningi omgcini uhlelo wama-SDCs yiwo abasebenzisa ukuthi uma amagedini bakhiye. So mama SDC ungavuyisa sinjalo nje ukuthi ekhothi ibizo yakho lihamba phambili or umlando womzali ukuthi ubona umntwana wakho uyahamba ngembeze kusekole i-enrollment ungam-enrola simthengele ama-informs simnike ukudla endlini okumnene lokho okufunda sokumele kube ngumlando kahulumende ngoba yinto ekhona kusekele sombuso welizwe lilungile elivikelweyo uyakhangela ama-african charters ama-international charters.
Lubhahile yini uhlupho lokuxotshwa kwabantwana ezikolo lokuswela okokusebenzisa ku-new curriculum leyi?
Lubhahile kakhulukazi uyathola ukuthi abantwana kathesi kufunakala ama-smartphones abalakho into ezingumele bazizuzeke uthole lokuthi kunenge okumele kufunde kodwa isikhathi somuntu wayesele eklasini sishane ikakhulukazi ngakhayela ezikolezi ekuthi kuyawothi sekula bantu abangene emini ukuyaangena ekuseni. Sesikhangela lesikhathi abantwana abathona ngaso esikoleni ngoba olunye iduko esikhangeleyo abazali zabantwana sebekhala ngama-homework kuyashaya kuzomshaya u-10 ebusuku o-11 ebusuku abantwana belama-homework abantwana benesisane uyanazela ukuthi abanye abantwana khonapho bayaswela lo mncedisayo ngoba umzali yabe vele ediniwe ethole enqume ethengisa amatamatisi esenzani bakusela lokho lokuthiwa ngene e-industry ungena ngo-8 uyephuma ngo-4:30 uhambe ngkhaya kusasekayo. So khonokho abantwana abaningi abahlukuluza ngabo esikhathini yathola ukuthi ngikhuluma nje kade ndomntaka kamakhelwane athi zogcela i-smartphone yini ukuthi ayi-researche umsebenzi akhe agugle umsebenzi akhe awuthole nokuthola ukuthi wena idatha kangilayo ukuthi nami ngimenzi umsebenzi. So uyathola ukuthi abantwana labo basayele muva abazami sixoxele labo kakhulu bathi khona sebethenza khonkhena ukuthi bona bayacela abantu ababo kumbe bona ngokwabo bayile abantwana ama-homework umntwana ukuthi ahambe kuphela sebezathi maybe ne-school holidays xa sibabuyele emuva wethi aphana ngangikubhayele khona wabuyilokhu umntwana apho ngikopa kuphela engazi ngoba umntwana ebesisa ukuthi uma engafika abhalanga isikolo uba senkingeni.
Abazali bathi kwesinye isikhathi abenelisi ukubhadala ngoba izikolo zingemukeli imali ye-ikhokheshi kumbe ye-plastic.
Kuvame kakhulu khonokho uyathola ukuthi abazali abaningi bakhuluma ngakho ukuthi lanxa imali ngeke ngaze ngiyithunyezwele nabagcina abazukulu abala abazali abaphandi kwelizwe uyakhuluma umuntu ukuthi imali iyabuya kumele ngiyithatha ngithwele ngihlala ngiselayinini ayitholakali izikolo eziningi zifuna ukubhadala nge-cash so yikho okufika khona khonapho. So yinto esifuna esikhangela ngayo kakhulu ukuthi wona ngoba uma sikhangela ilungelo lezemfundo thina sikhangela ukuthi umntwana lo ofundayo usuke edleni ngkhaya ulovile umntwana uloveleni sikhangele kumantombazaneni kulesikhathi sokuthi baye esikhathini ngaphana kala izinto zokusebenzisa uluyalova ungakhangela ukuthi ezikhathini eziningi yathi uhamba kuma-facilities uthole ukuthi wona ama-condom aphiwa mahara. So mina ngokukhangela amalungelo amantombazana ngathini ukuthi amaphezi aphiwe mahara ezikolo abantwana baphiwe amaphezi xa sisenelisa njengohulumende ukuthi sinike ama-condom akade kuseni ngokufana naye indaba yamaphezi iphiwe amantombazana ezikolo bafunde abantwana.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Magodonga Mahlango, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women of Zimbabwe Arise. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile ukuziphetha ezalamhlanje. Abantu asebebhalise amagama abo kuluhlu lokuvota kwabulawayo liphansi kakhulu inani labo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu. Igama nguChris Gande, lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.